Mina engakutsho kwamanje ukuthi lokhu ukuthi kube kuqanje abantu ukuthi wengulo ngulo kuyinto ebonisa mgceke ukuthi le ndaba kababajukwa into iyindidane ebantwini basekhaya ngoba thina lathi sapho ukuqanjwa kwathiwa sokuyithi kungazange kube lesizathu sokuthi siqanjwe and into futhi engingathi mina iyangimangalisa kakhulu yokuthi nxa uthi uyafunda into ezibhalwa ngulo ubabajukwa kubufacebook ubona kasobala ukuthi ngumuntu isilungu sakhe akasazisisi kungakho kuyangimangaza mina ukuthi kuthiwe ukuthi kungani vele ababusi basekhaya becabangela ukuthi lomuntu engabe yintatheli izindaba
sagcina udaba lolu lina lisithi lizalukhweza emthethwandaba ukubana lihlawulwe imali yokuhlambazwa loko kuthiwa ikusuwa ngesilungu ungasitshela ukuthi uhamba njani wathesa
besisazama ukuthi lathi sibhale phansi ngendlela esikubona kufanele so kungakho singakasidluleli phambili kodwa amaphepha wonke sesiwabhalile asekummeli wethu umnumzana obhedigudu ekhaya onguye ozokutsho ukuthi kahle kahle isikhathi sesilungile ukuthi amaphepha lawa ahanjiswe emthethwandaba kodwa okwamanje into yonke ikuye kungakho sisakhuluma laye nje ngalezi nsuku ukuthi sibone ukuthi singakwenza kuhle kanjani lokho kodwa kokuningi konke sesilungisele amalungiselelo aseyenziwe ukuthi mhlawumbe uma ungakhuluma laye usengatsho yena ukuthi uhamba nini emthethwandaba
Siyabona ukubana lolu daba lungani ludaba oluthwalise kakhulu lo osebotshiwe manje pho lina belihlala njani belingahlalelwe evalweni yini ngenxa yodaba lolu
uvalo obelukhona ukuthi njengoba sisazi abantu abayibo abakhathazeke kakhulu ngombabujukwa lo ukuthi ngabantu abanjani nxa umthetho ungasalandelwanga bese sesaba ukuthi mhlawumbe bangeza ngezinye izindlela ukuthi maybe basibambe ngendlela ezicacileyo kodwa ngokuya emthethwandaba nxa kuyukuthi besingazanywa I mean besingathonisiswa ngendlela esemthethweni besisazi kasobala ukuthi yinto engayikuya ndawo into besingayiphuma ngaso sonkamini masinyane ngoba besisazi thina ukuthi asiphatheki kulolu daba ukwesaba nje bekuyukuthi njengoba abantu abaphethe lolu daba bengabantu abevele bona bengathembakalanga njalo bephethe njalo le nkantolo lemthethandaba ekhaya khona ngale lokuthi lo baba umuntu osehlukumeze kakhulu abantu abanye labo esingathi nina ngama-ordinary people okuthi labo besesaba ukuthi mhlawumbe abanye babo sebengathembela ukuthi yithi babe sebezithathela umthetho ngezandla zabo kodwa besisazi kasobala ukuthi thina asiphatheki kuleyo